Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kumbimbitho 2024 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
indlela isengo zempahla ezikhwela ngayo bazintilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo.
Ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abavele bebhekane lendlala embi lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu.
Ziyabuya zizele nje intando yazo ilokhu zenimpisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi hayi sizalincedisa sizalincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Uzulu wenyakatho yemandebeleni ukhala ngokuthi kahlawulwa nguhulumende kumbe ukuthola usizo lokwelatshwa lapho ethe walinyazwa zinyamazana zasendle kumbe ukubulawelwa izihlobo. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla laseMelika eliAtlanta Black Chambers uphele namuhla eHarare. Amacele omabili elovelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye eziyisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla lakwelemelika eliAtlanta Black Chambers oweZimbabwe USA Business Forum oqhutshelwe eHarare phakathi kwensuku ezine ugqitshwe namuhla amacele omabili elobelana izivumelwano eziyisikhombisa zokusebenzelana phakathi kwamankampani amazwe omabili. Amankampani akuleli ayingxenye yesivumelwano lesi agoqela eZimtrade, Tel One, Landemtande kanye le Rosen Properties. Awemelika ona agoqela eMI Group kanye le Impact Business Solutions. Iqula lemelika liphakathi kokwethekelela amazwe ambalwa asemhlubulweni weZansi yeAfrika. Lidinga amathuba okusebenzelana labo somabhizimusi balawa mazwe. Osomabhizimusi laba basungule uhambo lwabo ngeviki edluleyo kwele South Africa. Besuka eZimbabwe namuhla balubhekise kwele Zambia. Umhlangano wabo lo bawuqoqe besebenza lohulumende weZimbabwe lezinye inhlanganiso zabo somabhizimusi. Omunye njalo umhlangano wokubuthanisa osomabhizimusi lamankampani amazwe omabili oweZimbabwe USA Business Forum uzaqhutshelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngomfumfu lonyaka. Iwofisi yomanyano we-United Nations ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele e-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs i-OCHA ithi ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi abavele bebhekane lendlala ephehlwe yikoma komkhathi. Ithi njalo ngozibandlela idola leZimbabwe lilahlekelwe ingxenye yohlonzi lwalo i-50% okudale ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele ngesilinganiso samakhulu ayisithupha i-600% ngozibandlela. Sikhuluma nje imali yeZimbabwe iqhubeka igugudeka njalo idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe angamachumi posi amabili 20,000. Ngamanye amazwi, i-$100 ithengwa ngezigidi zamadola eZimbabwe ezingamachumi amabili i-$20 million. I-OCHA ithi ngozibandlela njalo ukudla kukhwele ngesilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi eZimbabwe yilo elilokudla okudula okwedlula amazwe wonke aseAfrika lilandelwa ngele Egypt. Emhlabeni jikelele iZimbabwe ihlezi kuzinga lesibili ikhokhelwa ngele Argentina. Umzekeliso, i-2 kg yechukela eZimbabwe ehlelwe ngentengo yamarandi futhi kusiya ngendawo ibiza i-60 randi, kuthi i-10 kg yempupu yona ibiza i-115 rand, i-50 kg yempupu ibiza 600 rand, i-kg yenyama ibiza 70 rand, kuthi inkukhu egcweleyo yona ithengwa nge-85 rand kusiya ngendawo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngempela isimo sibi.
Isimo sibudali kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo bengabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ingakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezandleni zakho, kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababamba lapha lalaphana. Nxa bevele bengelalutho abantu abasemadolobheni, kubanzima ukuthi bazinakekele bona bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya. Kungabe kungabadala, kungabe kuzimbili zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze ize esingathi i-access to ama-social services, kungaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle. Ngoba nxa uvele ungelama ngokwentengo yokudula kwentengo ezitolo angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangeni elibi okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabo mpuphu, kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth points. Nxa abantu sebeyiwoda kuma-growth points, asithi enjengelupane esenta kumbe enkaya esenta, itholotho esenta, sebeyisa emakhaya a-about 90-100 kilometers, ufumana ukuthi abantu basuke bayikhweze ngokusekhulwini singathi 100%, ukuthi nxa iwode nge-$5 or $6 ingathi ithengiswa nge-$12. Kukanti nabantu labana basuke bekhangela ukuthi indleko zokuhamba besiyathenga impuphu endaweni ewumango edlula 100 kilometers kugcina sokudura kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulwini. So impuphu singatho ukuthi yeyiye ngezinye zempahla esezikhwelile enjengabothukela lakho kuyakhwela, kunzima kakhulu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxela ekobulawayo. Inkokheli zomdabu esabelweni semathebeleleni North zikhala ngokuqhubeka kwabantu bebulawa lokuhlukuluzwa lokulinyazwa zinyamazana zasendle kodwa kungela nhlawulo kumbe usizo olugoqela olokwelatshwa abalutholayo kuhulumende. Unokuthi abadlamini uyalandisa.
Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni, kuthi indlovu inyathi kanye lendwangu zibikwa lazo zilobisa ezilimeni. Walibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela abuye njalo aphathise kwababulawa zinyamazana lezi, sekuze kulamuhla lokho siyizwa lesi sithembiso.
Ababasizwela ukuthi udlelwe bawukhompasethe ngako sihluphi.
Usobhuku wemangweni we-BH36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Babeni lamabhokhwe amaningi lenkomo nilembuzi but akusela lutho okuthi alibona ukuthi kungenzakala njalo kube lokuthi hhabe kukhona esikubiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olweForestry Commission kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizele nje intando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi asi salincedisa salincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana egangeni lapha ngiyabotshwa, kodwa isilwane singabulala inkomo yami ukhulume akulalutho bantu abakuyakutshayalola. Yinto ebuhlungu ukuthi bathindawo ukuthi banobandlululo izinyamazana zigqakathisa umuntu angaqhakathekisi.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa ikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba wona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo gala mali yokukwenelisa lokhu yedwa, ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngapi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana labantu lokhe kuqhubekela phambili, lokhu kubangelwa ukugugudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni, ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimparks labo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zenyamazana lezi, imibiko yokubhidlizwa kwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi kodwa abeZimparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Kwezemelika ibandla elibusayo lakwele Israel elelikhod selisole kakhulu amazwi omkhokheli wamalunga edale lesenethi emelika umnumzana Chuck Schumer ongumJuda, yena othi inhloko kahulumende wele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usehlulekile ukubusa kuhle, ngakho kumele ehle esihlalweni kwenziwe ukhetho olutsha kulelo lizwe. Ibandla leli lithi ele Israel lilizwe elipheleleyo elilandela intando kaZulu, ngokunjalo lithi kalisoze lilalele inkulumo kamnumzana Schumer. Abebandla eliphikisayo emelika elama Republicans labo basole amazwi kaShuma besithi kungenela embusweni welinye ilizwe elizimeleyo. Amazwi kaShuma aza ngesikhathi kulabanengi eMelika asebesola kakhulu impi ye-Israyeli lebutho leHamas elakwele Palestine. Yona isibulalise abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu, iningi kungabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, amazwi kababa uChuck Schumer being the highest ranking Jewish representative in America abe straight to the point. Ngoba siyakwazi ukuthi all these years i-Israel yayingazake itshelwe iqiniso le-America in public fora njenge-Congress okwenziwe ngubaba uShuma. So mina engubonayo sibone i-protest vote eMichigan ngoba sibona ama-polls akathesa khuluma esithi yena ubaba uTrump ungathiwa uphambili kaPresident Biden nge-3 or 4 points eMichigan okuhlala khona abantu besi-Arab abavela khona ngale emazweni. Lamanye ama-crucial state ngathiwa supporta iPalestine ngokubulawa kwabantu abadlula over 30,000 okwakathesi labantwana labomama abangela anything to do le mpile ehambayo. Ngibona mina ubaba uNetanyahu ngathiwa ufuna uku ukuthi uTrump angene kuWhite House yikho engalaleli kumademokrats. Abona laphana umongameli Obama ekhona umnumzana Netanyahu laye wayenza khonoko okuphonga uqala izinto zempi thunja ama-Palestinians ngabomo. Sabona futhi ukuthi lapha in the past 2 years yena uNetanyahu ubenika iHamas ama-allowances yokuthi athenge izikhali from Qatar eyenza ngababomo ukuthi aqalise yona le impi. Ngokubona kwami,
ngokubona kwakho, udaba lweIsrael luzaba lomthelela na kukhetho oluzayo lweMelika?
Izinto lezi befuna ukuthi kube le ngathiwa le confusion lapha eAmerica ngoba sokuzaba lokhetho ngoNovemba. Hhayi, bamlungisile isikhathi sisasekhona ukuthi hhayi lokho akuyenzayo veleka akuyenzi. Kumele angayenzi into aziyenzayo ePalestine ephongubulala abantu abangelandaba and enza ukuthi abantu babe le fear yokuhlala lapha abazalelwa khona. So hayi, mbona ngathiwa this is a very very pivotal situation yenziweyo na ngubaba uShuma.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ophethe wesikhatshana uhlangothi lweMelika olubona ngezombusazwe kuhlanganiso ye-United Nations u-ambassador Robert Wood uthi kuyadanisa ukuba inkokheli yako le-South Sudan kayivumelani ngokumele ikwenzele uZulu. Uthi kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe ikakhulu ekulungiseleleni ukhetho. Khulunywe ngohlobo lokhetho oluzaqhutshwa ukubhalisela uZulu uvota ukungenisa ababaleka emizini yabo kwezokhetho ezomvikela ngesikhathi sokhetho, abazalungisa udaba lokhetho uma kulokuphikisana lokuthi ukhetho luzaqhutshwa nini. U-ambassador Wood uthi ukwehluleka kwenkokheli yako leSouth Sudan ukuveza kahle ngezokhetho kutsho uba elemelika lingeke lanika ilizwe leli imali yokhetho. Uthi imali ekhona eyokhetho kumele isekele ukhetho olukhululekileyo njalo oluzasekelwa ngumuntu wonke kuleSouth Sudan. Uthi kumele eleSouth Sudan linikwe imali uma lizinikela ukwenza ukhetho olubalulekileyo ukuvikela uZulu kube njalo sokusiba lenkululeko kulelo lizwe. Konke lokhu uthi kuza kwenziwa inkokheli yaleli lizwe ingaveza ukuba izimisele ukwenza okufunwa nguZulu okuqela ukusungula inhlanganiso ezizimeleyo ezaqhuba ukhetho. U-ambassador Wood uthi kumele uZulu avunyelwe ukwenza santando kweleSouth Sudan. Uthi lokhu kuza kwenza ukuba kube nenhlalakahle njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. U-ambassador Wood uthi elemelika lithutshwa ngezomvikela elizweni leli ngoba kuyamemetheka ukuhlaselwa kwabantu njalo kungaqhubekela phambili lokhu akungeke kwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Uthi bakhathazwa kakhulu yikubulawa kwabantu abafikaphose ikhulu 80 abenise Warup State lase-Abia lapho njalo owabulawa abebutho le-UNISFA. Uthi kumele urhulumente wakwale South Sudan ahlolisise udaba lokubulawa kwabantu laba labebutho le-UNISFA. Uthi kumele bajeziswe abenze lokhu bengabanjwa. Ukubaleka kwabantu ezindlini kuhlupha elemelika elithi kumele abantu emhlabeni wonke jikelele bencedise labo abahluphekayo abasabalele ehlathini lezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumele yona nge WhatsApp.
Ngithuba Studio 7 kwingelele mthwakazi omhle. Kuyavotwa laphana ngoba seSouth Africa abalalela uKhoza FM. Ndivotele iqhawe lakithi laphana izinto ziyamluma kunecompetition laphana kuthiwa yi-Mother of All Maskanda Festival. So umculi wakithi uzinto ziyamluma nguyena yedwa ocula umculo kwamaskanda okhona laphana okhethiweyo ukhona kula icompetition. So salicela nimvotele bantu bathi SMS uthiwa ibiza ngizwana bathi 150. So SMS igama lakhe SMS zinto yamluma ku 44893 so ungayenza kanjalo uyavota noma kangaki so uyavota noma kangaki SMS kaningi ngendlela ofisa ngayo so ama SMS yenu yo aza yenza ukuthi awine so siyacela abantu bakithi lonke ukuwina kwakhe kuwina kwesizwe sakithi sonke so siyacela ngomoya wesonto ngiyabonga ngamasenga lakho obulawa ephumule emadokini ngiyabonga
Studio 7 linjani badala linjani thina siyaphila hayi thina sesikhathele ngohulumende lo ayayayakala ncedo akalani uyasitshontshela uyaphonga uveze okuyimthetho okungaqedakaliyo nxa sefuna imali umuntu engaba nguminister of police sephonga ukuthumela amapolisa ehlala emgwaqweni omunye engaba nguminister sesikhathele sesitshontshela izinto zethu izifuyo zethu ziyafa sigibhi ayi nakahambe loba mina ngagwalo sesidiniwe thina
Studio 7 sawubonani balaleli nabasakazi angivele ngenhlala edabeni sikhala ngendlala amathebelele ninode elupane esibombo sicela usizo lokudla elupane amathebelele ninode esibombo sicela usizo Studio 7 indlala ebahila akunamanzi akunakudla inkomo ezifuyo sizodlana abantu siyodlana sicela uncediso sengathi le ode yami ngadlula ifike nalapho kumele ifike khona ukudla kuyofika nase sibombo sithola ukudla siyacela Studio 7 abantu bayalamba lapha ngaphandle kaze uhulumende uhlaleleni engabona ukuthi kuyalanje waye uhulumende angasheshi ukwenza abantu bangakazi befe ngendlala ngoba uzothi ecala ukusukuma abantu sibebulawa yindlala ngiyacela Studio 7 ngiyacela kakhulu leli upane esibombo sicela usizo kakhulu
Studio 7 basakaza bahle siyalithanda ngendaba lesinikeza zona lapha mina ngicela ukukhuluma ukuthi lapha iZimbabwe ezilongu lezanu PF embusweni akukho lapho siya khona sizofa indlala eZimbabwe siya kuSomalia ngendaba yezanu le mala into yonke sinayo gold sinayo everything sinayo ukuthi singavusa ilizwe abantu bengafi ngendlala kube nemithi ezibhedlela but ngoba sibuswa ngamasela sizofa
sawubonazo noma linjalo Studio 7 njani thina siyaphila Studio 7 ngithanda ukubingelela nje Studio 7 nabathokoza abahleli lisethe indaba ngokunjalo zizinhle ngithanda ukubingelela njalo into ngabe inkomo omakhelwane wethu laphana lami sifike plant kwam lo mbuzo laphana ngicela ke lidlulise lami lezwami ukuthi uma kuthiwa iZimbabwe iyalungisa izitrada zilungiswa kuphi ngoba ukusuke plant usiye ebhode maitengwe azangazi ukuthi kuyalungiswa angazi noma indawo lele kabaza ke beyibone yini sise sozalaza sibe ngaka itharasa eyazela eBotswana laseGoli kona seSouth Africa ayizi kuzongabona itharasa nsize eSouth Africa anyazi thara ngitsho ukuthi ukuthi kanti le ndawo ayikhanyi yini lati like sinakekele
labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo lani lilanga ukusithumela enu imbiko kunombolo ezithi +1 0818. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo njalo kunombolo esifanayo ezithi +1 202 465 0318. Leli qembu libunjwe ngabaculi abaludumo abakobulawayo. Nangu Ezra Chisa Spanda we Studio 7 exoxa lomunye wamalunga aleli qembu uNomathamsanqa Mkhwanazi.
Jenny Melomania, singene njengisafungisane kwezomculo. Asizwe ukuthi vele ngobani abacula ku Triple M.
Iqembu elilama members i5 uthandeka Jele noma Thamsanqa Mkhwananzi ukulethe sibanda ithabisi moyo bekezela sizibo. Yibo ke aba ama members aweqembu leli iMato Jenny Melomania. Iqembu leli silisungule ngonyaka ophelileyo ngo-2023 ngo-March. Silisungula silomne wethu o-based e-Austria uNqobizitha Nkuna.
Ukuze abaculi abalodumo kangaka bahlangane babumbe leli qembu waqala njani?
Leli qembu vele elihlangene intshantshu zodwa abantu vele abasemculweni kudala, kodwa sacabanga ukuthi sihlanganise namagama sibone ukuthi kade singapheka into enjani. Kwasekuphuma-ke iMato Jenny Melomania.
Ethi umnyaka libunjwe leli qembu lamema ukuzocula phetsha kolwandle e-Europe. Selimemiwe njalo ke lonyaka.
NgoJuni noJulayi sizahamba futhi sizabuyela futhi kwele Austria. Sizabuya nase-Italy nase-Switzerland. Sizafika khona sizi-performaye umculo wethu. Ngoba sifuna ukuthi sihlabele ngezinto sizazifundisa, sizasala sizifundisa abantwabethu abazukulu bethu.
Abafuna ukwazi ukuninga leli qembu leMato Jenny Melomaniacs bangalithola nganoma.
Mato Jenny Melomaniacs yiyo ihandle yethu. Facebook Mato Jenny Melomaniacs. Siyacula emtshadweni, siyacula kuma-corporate functions noma ngaphi. Hayi, akula event esingathi le asingeni, singena nje kuzo zonke indawo.
UNomathamsanqa Mkhwananzi ngunye besikhuluma laye mele qembu lakhe leMato Jenny Melomaniacs.
Mato Jenny Melomaniacs abehlabela kamnandi lingakhohlwa ku-Live Talk namhlanje. Sikhangela ukudula kwezinto osokwenza impilo yabantu abanengi abavele bebhekane lendlala ibe lukhuni ngamandla. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilahle.